Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilijumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanene.
Siti zimkize zimkelele Zimbabwe kungezwa abadala abasitsho njalo sebe sithi siyimvelo sithi Zimbabwe ikungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kweleBritane.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilichumi ngayinye 10,000 dollars liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani yeBlinart Investments yathola itenda yokuthengisela uhulumende ama computer amancane awohlobo lwe-laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 okuyimali edlula isigidi esisodwa i 1.6 million dollars. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe desktop angamachumi ayisikhombisa lasichiya kalolunye 79. Ama laptop asebenza kuhle aqalisa kumadola angamakhulu amabili i 200 dollars hachi i 10,000 dollars. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i 300 dollars hachi i 3000 dollars iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani lemali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakala ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo entengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Amafasibanda.
Sithi zimkize zimkelele Zimbabwe kungezwa abadala abasitsho njalo sebe sithi siyimvelo sithi Zimbabwe ikungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament nguspika ubaba uMdenda umdeli wakhe uKenneth Chokuda u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma uSpeaker of Parliament umlomo weParliament engakwaziyo, njalo akulanto engaphuma uParliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla zeNational Assembly esithi iParliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi-2 to 3,000, yimhlolo yikho sisithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma iparliament staff sibolile sidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uepermenti kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament pele committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakale njalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabe lokho kuqhubeka abambe tshontsha besidla imali zesizwe sinjengelo ukuthi la uyavuza buda uKennedy la usebenze kakhulu lo baba uZoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo icorruption asithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakampani lawo ama briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani ngawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalachaba mahlabe zulu sibuhlungu sibambonga phansi sisizwa ukuthi parliament ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele executive esingathi oversight yiko ke siyadana sithi umthetho ye anti-corruption lamapolisa lo attorney general nanti icala mahlabe zulu siyabonga
hayi lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhe sikudabalunye ingcwethi egcubungula izombusazo umnumzana Angliston Sibanda utshele i-Studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba
vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena abantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e1 nge9000 into embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobenza ilizwe lingayiphambili ilizwe lingathuthuki ilizwe lingaqhubeki ngoba bavele abantu laba bani bangamasela and kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa sesibona abantu besiphunga ukubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngapi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo
ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwama computer okwenzakalayo abantu bengananzelele
angibona ukuthi kuyaqala lokho kwenzakaleyo ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayizikliwi nje abangalanhloni kanti bese mphinda ngithi mina uhlupho lusuka lobe khona ulokhe kwabuya izijeso zenotho ezethule ilizwe ilizwe leli selithenga izinto emkotweni ama sokulamarana ukuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo bani bani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto lingakhohlwa ukuthi sike sabona abanye bethengisa ama-mask besiya protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha zezimali so into evele ihlale senziwa ngibusela nje uvele bukhona aba angikwazi ukuthi buzaphela sokutheni lo buselo obunje
alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kweleBritane inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inqusiwe emngcwabeni lo kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kweleMelika emhlanganweni weUnited Nations edolobheni leNew York kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kweleNgilandi ngoba uhulumende weleBritane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamchina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnanga kwayena usebenzisa indizamchina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathele North Province Comrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations, owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into yabe ikhulunywa la ngaso kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke akelibone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi wezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe ukumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngumnumzana Ephidlela Ncube ingcwethu elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral into ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingene enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efuneral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi singakhohle ukuthi kumenywa kufuneral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lo uhulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama reporters abezemisakazo, ukuphatha kabe bezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwecorruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema kufuneral ukukumema nje kufuneral akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene, kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Kodwa uMnangagwa uthe uyabengekho lanxa enqusiwe. Ngimele Studio 7
siyabonga Ezra Jesus Banda. Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alichumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Did you see me at night? okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundisa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden wele Melika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 njani? Hayi mina ngiyaphila. Igama ngolisiyo. Studio 7 bengithi namhlacela ama message avulo bakithi ngiyacela ngokuthu ngokukhulu kuyithoba. Ngiyacela kunini ngifaka ama message angavulwa. Eyekwa nje kanjalo ngiyacela bandla. Ngiyacela namnikele mamela ama uthi. Sathanda ukukhuluma lento ukuthi next year sinezifiso ezinkulu zokuthi sikhethe uhulumende omusha. Kethe uhulumende omusha bayisemazweni asikwazi ukuthi sikhethe uhulumende lo osebamba bamba lapha nalapha ya kodwa isukunzima nakhona emazweni eSouth Africa sibuya sicotshe. Kodwa into ekhona ukuthi hayi lo umbuso khona lo eZambia uyethule kwacaca nje uphethule kunini 42 years akusinto encane. Abantu bayalamba manje sisemazweni. Abantu bayalamba nemisebenzi abayitholi.
Studio 7 njani? Balanda wethu ama record. Adlaba utokwa imali yashontshe eZimbabwe ishontshala. Amapolisa phakathi kiwo lichuthi bengehluleka ukuthi bebamba abantu kwaphana betshontshe emini labo baphakathi bafuna imali anti bakholwa kuyimali okungekhoyo.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, salibonani, ngiyabingelela. Ngibingelela kuChris Gandhi, ngizobingelela kuGibbs Dube, ngizobingelela uNtungameli Nkomo, ngizobingelela loGaina Gumede, kumaGumede, ngizobingelela loSithandekile Mhlanga. Igama lami ngu Thomas Ndlovu, ngiphuma komakwalela village ingaphansi kwaKondolwane ePlumtree. Ngiteka mbuze namuhla kibo bonke sibili laba abavotela iZANU, abavotela iZANU, umuntu maye siyafaka uxa sibili phambili kwegama elithi ZANU uyabe ethatshiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona? Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathesi from Blawayo to Cholocho akusela thara lapha, sokulucezu nje. Ukhangela umgwaqo osuka eCholocho usiya kwesiphepha sokungamagodigodi, kodwa kuyamangaza abantu beloku bethi ZANU ZANU ZANU, even labakhona khona ngale baloku bethi ZANU 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 ZANU. Kuyangixaka ukuthi umuntu uyabe suka ethatshiswe yini sibi. Mina bengicela sibili ukuthi ikulumnyaka nalozayo sike sizameni i-CCC, ngiyaphinda futhi sizameni i-CCC sibone ukuthi yona izafanana yini leZANU. Engani eBoreni kuyatshintshwa njani u-coach? Kambe kungahlala ku-coach o-1 right re eBoreni kunapho kulokhu kuluzwa ibhora ilo kiluza. Hayi bakithi asitshintsheni ka, asitshintsheni ka. Ngingazi ukuthi ma uvotela uZANU iZANU sibili uyabe uthatshiswe yini. Ngiyabonga.
Sarbonani, sarbonani kuStudio 7. Abasakaza abasakazela indaba ezimnandi ezingathathwa hlangothi. Ezimnandi zonke zibuya zidibene nje landelana ubona nje ubona. Ucela ukuphendula ubaba lo othi seCape Town lami ngingaphi Eastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi behlale South Africa ngutshamisa ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela kuzothiwa ye umqondisi we-MRP. Umuntu yena nxa engafuni ukuvotela i-MRP akayeki akubanjwa nangamandla ukuthi umuntu ehambe eyevota. Isicelo nje esihle akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotele i-MRP. Kumbeuthiwa umuntu ususwa ngodlame, abanye bethi ye-MRP lodlame, wathini thini kwahla kwacima. Hayi asekeleni ukukhuluma nje indaba ezinjalo ezobantu bakithi. Nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-1 eyimbumba ephumelelayo ephumayo. Khanyela ubone ukuthi umqondisi ngendlela oyiphamisa ngakhona emthwakazi. Kungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa umqondisi ngabe manje kade sivele sisebunyameni. Manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bengakaphumi. Thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi. So lanzama nokuphuma nje ebunyameni lingene ebukhanyeni. Ngiyabonga.
Bonani sanibonani Studio 7. Hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili. Kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani. Asihloniphaneni singathethisani. Especially abantu bemathebeleleni. Yekani ukugcikana lingathethisani. Lingathethisani bonisanani kahle. Kunzima kwamoshakala vele izinto zamoshakala. Kodwa ngiqondanisa naye umqondisi lapha. Angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha. Ngibuza nje ukuthi kanti into eyenza ukuthi umqondisi yena engangene ekhethweni kuhamba njani. Abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe uzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo. Kanti kuyenzakalani? Sicela liseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi ke yena mavele equmile izwe ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni. Uyabuza liquma njani? Kanti abantu baza kulandela njani? Kusuke kungabonisi. Ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo nxa uqunyile izwe umuntu kangeni ekhethweni njengoba kulokhetho nje umqondisi akekho lolo lukhetho olukhona. Kuhamba njani khonapha ke seluleke khona lapho?
Salibonani, 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 livuka njani izulu kandaba? Ngiyakhulumisa, ngiyakhulumisa lapha. Okhulumisayo nguMoses. Moses Mdimba, Moses Mdimba from Binga laphana eKariyangwe, eKariyangwe ko Chief Shansali. Ngiyakhulumisa bafowethu. Ngithike ngikhulumise nje kuphela, ngikhulumise nje kuphela makuseni angaka. Ngiyabonga. Thwala umbaka phathi kaphathi kamphathila ndale kuthi njuje njuje mululi milwangu ilwa litonga andi andisha kuambusha kaphathi kaphathi movie o eIndebele ndinolinda lumbaka phathi na jaba asili zigwa audio yange nje ndo kuphambeko mobushonto kwangu ya ibwa ino ndile mu Botswana mwendebede khaboroni nse khaboroni Botswana kwamanje njengoba liyazi nani ukuthi ilizweni lakithi la kweZimbabwe ayilifile imathebelele ndikayikhangela imathebelele ndi always ikhangelelwa phansi akula ntuthuko akula msebenzi kobulawayo so sithwele nzima bakithi yikho sabalekela kwale Botswana. Ngiyabonga ukukhulumisa. Thank you.
Yes, Studio 7, Studio 7, ninjani? Thina siyaphila. Ya, nathi siyacela bakithi nifunde umeseji wethu, siyacela. Ngokukhulu ukuyithoba. Mina ngisathanda ukuphawula lana ukuthi nathi sinje semazweni abantu, siyathanda ukuthi ilizwe lethu nani libe right, libe nemisebenzi. Kanti khona uma kungabusa ibandla elilodwa, libuse for the 2 years, ngalokhu phezu kwalokhu kubonakala ukuthi lilahluleka nje nokuthi likwazi nje ukulungisa noma yini. Njengaloyo yena othe ukungena kwahle kwaba worse. Kwavele kwabheda yonke into lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years nale asikathi angeke sithi 4 3 years akayenzi next uhluleka ngisho noma yini khona lo ikhona lokho abenithanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwe omunye naye kuyezame nje ikinikezwe nje triple C naye ke izame sibone ukuthi yenza.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano. Kwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphethe kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe. Kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuzabhomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi kungenela kweRussia eUkraine. So kungene kwenye iphase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory. Kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi. Njalo le morale yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sezozama ukuthi bebombela kweli khatshana. Ngibonani kho i-strategy asezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory uma butho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiya abavela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hayi ele Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory amanye. Ngibona ngani ngxenye iphase yempileyo mbive njengilei siyatshintsha sezazama ukuthi bebomba kweli khatsha.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impileyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think it's not nxa sibheka ukhanya sebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungayenzi kuhle kwebutho e-Ukraine. Njalo abaningi sedoubta khona ukuthi alivele kuyini wakuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebeza qala ukuthi bethene against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babecanti kaba yinto yabengena bephunge qede masinyane kodwa mbona ngani ayisiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbonani sabona anto abaningi bephuma bekhonona njalo bethena against uPutin.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali engamadola eMelika afosa afika phose inkulungwane ezilitshumi ngayinye i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo-7 p.m. kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.